i-statement yabo isilama event amaningi asayenzakalayo phambi kwayo oso kwenza ukuthi i-timing ye-judgment yesimo esesifuso kathesi wenze i-judgment le ingathi kayimanga kuyo okuthi ngayi-judgment eyayenziwa ngesikhathi indaba leyi ifika e-court ngombono wami mbona ingathi yayizaba relevant at that time ngoba really okwakukhona abantu babekhala nge-issue yokuthi mhlawumbe i-constitution ye-NCC yona vele iyayisithini ngokuthi ukungena kukamongameli uThamisa ekuphatheni i-NCC at that time and abantu basebedisekile ukuthi abanye bethi i-constitution i-it abanye bethi i-constitution i-it okwasekungumsebenzi we-court manje njengabantu abafundele umsebenzi wonalowo futhi bethumele esihlelini eyiye eyayisithi o-right phakathi kwalaba ababephikisana ngokuthathwa over kombuso we-NCC ngoba so at that time yayizasixazululela indaba yethu kuhle futhi zonke ukupheli kucaca ukuthi ngithamisa kumbe ngikhuphe owaye-right yini khona uThamisa vele wayengene ngoku-right yini kuba ngu-vice president ukuthi ikhuphe ayikhala ngayo
ye nanto udaba mnumzana Chirota wena ungathini ngalokho vele okwakuvele kuyindikimba yodaba lona lolu eyokuthi umnumzana Chamisa kakhethwanga kuhle ungathini wena kho
ngiyavumelana lo mfowethu lapho ufuzwayo nxa ekhuluma ngendaba ye-timing ukuthi i-timing yangikhona iyasolisa kodwa mina bengifuna ukuthi sibuyele ngemuva sikhangele ukuthi sikhathi ubaba uTsvangirai ebeka umnumzana uChamisa lomnumzana uMzuri ebapromota ebanika isikhundla zokuba ngu-vice president bakhona abafana ababevele besebenza lo-Douglas Monzora abahamba emthethwandaba bekhonona besithi no lokho akulunganga into eyayenzakala yikuthi indaba yabo yalahlwa i-high court so kuyamangalisa namhlanje nxa yona i-high court isikhuluma isithi no ukukhethwa kukaChamisa kwababa uChamisa nokukhethwa kwababa uMzuri akuhambisanga ngendlela ngoba phela kulesi khiwa esithi sona stare decisis et non quidam movere esho ukuthi indaba esezahlelwa yi-high court kazimelanga ukuthi zinjani yona i-high court iphambuke so ngibona ngayi lapho vele kube lokuphambanisa
ye nanto-ke udaba mnumzana Fuzwayo uthini wena lokhu okukhulunywe ngumnumzana Chirota
ye uChirota ule point abuya la I think indaba le i-complicated ebuthini ayisaceli kuhle futhi on which specific issue abajaja kuyo abantu sesigijima ngoba kulama-issues amaningi asefikile e-high court sesigijima sikhangele amanye ama-issues a-not directly related i-judgment ephume kathesi i-judgment ephume kathesi nge-question akhona okuyana eyafakwa iyi-question yokuthi vele uMzuri loThamisa babengene njani ne-constitution ye-NCC ukuthi yona i-constitution yayisithini ngokufakwa kwabo kube sokusuba ne-problem ukuthi ngase sibuya nga khangelela thina okuningi iy'ngxabano ezele ezikhona phakathi kwe-NCC ngevakathesi uMonzora uyajikelwa phakathi of course ngxase ukukhangela ukuthi uvele phakathi kwe-NCC uyayibona isandla uyahlula isandla sikamonzora phakathi ngoba umonzora uke wahita before izinto ezifanana nazelezi ezifuma ku-judgment futhi i-congress akumelanga ihlale kuhlale i-extraordinary phela ama-structures ka-2014 and so on izinto umonzora kaazigqike mhla before sokusuka kujayeluhle i-issue ukuthi uThamisa nomzuri bafakwe ngendlela eyiyo yini I remember very well waba lomsindo lama-complaints lama-contributions lama-critics amaningi ku-social media mainstream media abantu bekhuluma ngayo indaba nale kufakwa kwama-vice president kathi vele sebefakwe njani
nanto-ke udaba mnumzana Chirota uThamisa lo Mzuri bangena okungekho emthethweni kungakuliqiniso yini khona
lokho alisilo qinisa ngoba umthetho ukubeka kwawo ku-MDC basebenzisa umthetho othiwa yi-ratification kusitho bani ukuthi naku i-national council ingayenza ilokhu zenisinqumo esingekho ku-constitution kuyabe kuzamelelwa i-congress ukuthi ilungise leyo ndaba so ngingatsho ukuthi into yayenzwa lapha yikuthi bona laba abahambisa indaba emthethwandaba abasebethutshisa indaba yabo ukuthi kufakwe isinqumo i-congress ingakabi khona ngoba phela nxa kule phutha kutho ukuthi i-congress iyabiza njani izagcwalisa